So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 30 Mpandula 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa abantu abangamakhulu amane 467. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku 3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bachukana kungxoxompikiswano lapho abehlukane khona ngembono udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Uhulumende uthi izikolo eziningi sezivuliwe kusukela uthange ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awukuhlola ukukhudumala komzimba okwandise ukukhomba ukuthi umuntu ulegcikwane lecoronavirus.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlola abantu abangamakhulu amane 467. Lolu gatsha lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Asebelegcikwane leli sebezinkulungwane ezilamakhulu ayisithiyagalombili lasikhombisa 7837 ababanjwe leli gcikwane balithelelwe elizweni, kubika ugatsha lwezempilakahle. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku 3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bachukana kungxoxompikiswano eyenzwe izolo lapho abehlukane khona ngembono etshiyeneyo egoqela udaba lomnotho lomkhuhlane we-COVID-19 baphoselana amazwi aqatha ukungakaze kubonakale kulezi ngxoxompikiswano. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokufuthelana okukhulu phakathi kukaTrump loBiden, njalo badlephane inkulumompikiswano le iqalisa yaze yayaphutsha. Ababili laba baqale ukuphikisana ngodaba lokukhethwa kukankosikazi Amy Coney Barrett ngomongameli Trump ukuba ngomahluleli weSupreme Court kulandela ukubhubha kukaJustice Ruth Bader Ginsburg. UBiden usole uTrump ngokwenza lokhu esithi ozanqoba nguye omele akhethe umahluli omutsha. Kodwa uTrump uzivikele esithi isikhathi sakhe sokuba ngumongameli asikapheli. Ababili laba baphikisane njalo ngodaba lomnotho, uBiden esithi uTrump useubulele inengi lalahlekelwa imisebenzi.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would.
Uhlelo lwami ngakhethwa luzavula imisebenzi engu 7 million phakathi kweminyaka emine, njalo umnotho wethu uzakhula nge 1 trillion ngoba sizaqhakathekisa impahla zakuleli.
Kodwa uTrump uthe umnotho uqhuba kuhle phansi kwakhe.
They had the slowest recovery since 90 economic recovery since 1929.
Phansi kukahulumende kaBiden lo Obama umnotho wasadala kakhulu kodwa phansi kwami umnotho uyakhula njalo impilo zabantu labamankampani ayathuthuka.
Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks.
Vaphinde badlephana ngodaba lomkhuhlane weCOVID-19 uBiden esithi uTrump uluphethe buchapa loludaba.
One of the last big rallies he had, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no,
uTrump gazihluphi ngabantu, uzihlupha ngaye kuphela. Yikho esenza imihlangano lapho abantu abaminyana khona. Udaba lwe-coronavirus uluphethe buchapa ngoba abantu bayaminyana kumarale akhe.
Kodwa uMongameli Trump ukulandule lokho wasola uBiden esithi ufuna ilizwe lihlale livuliwe abantu besesaba umkhuhlane lo kulokuthi basebenze bavuse umnotho.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Sesakhe umnotho oqinileyo ngoba savala ilizwe ekuqaleni kwegciwane leChina leli. Kwakungelula. UBiden wayengafuni sivale ilizwe. Wayelahlekile.
Ngokufuthelana obekukhona, uBiden ucunukile wagcina echaza uTrump njengesitandari. Uthe njalo ungumuntu okhetha abanye ngemihlobo waphinda wathi ungumdlwane kamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin. UTrump ukulandule ukuthi ukhetha abantu ngemihlobo. Uphinde wasola uhlelo lokuvota ngeposo esithi ibandla likaBiden elamademokrats lihlose ukuqilibezela kulolu khetho. Abanye ekade bebukele labo bathebe kulokufuthelana okukhulu kulimpikiswano. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi yena uyibone njani.
Ngibona ngathi bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengaxili ukuthi bazozilungisa njani. Befuna ukuthembisa nje ukuthi bazalungisa kodwa ukuthi kuzolungiswa njani ambona ukuthi ba kuchaza baphumele egcekeni.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe esibukeleyo umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona ngathiwa uBiden ubuya lama points lama facts and ukhanya ngathi uyenza iresearch yakhe. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuza khona akufunayo.
UMongameli Trump lo Biden balezinye njalo inkulumo mpikiswano ezimbili okumele bazenze ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 3 ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Daba lokudonselana isigodlo sebandla leMDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba osekubangele ukuthi lolu daba lungaxazululeki ukuthi umthethwandaba ophakemeyo wethula isinqumo sokuba ibandla leMDC libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2014 okuyikho okuthiwo ngabasakhulayo abalihluthunileyo le abahluthune lesisigodlo. Lolu daba soluchiye amacele omabili eMDC esemadasadasa esenza isizengelezane ngoba abanye bathi mpela akubanjani kodwa abanye ikakhulu abakubandla leMDC Alliance ngabathi ngeke babuyelelane labantu asebebaxotshise edale lePhalamende lokuba ngamakhansila. Sixoxe lomunye wabasakhulayo bebandla leMDC Alliance umnumzana Thamsanqa Hadebe laye owaxotshwa ukuba ngukansila weHarare libandla leMDCT.
Ngingenanga ngoba abaqala ukungena department ilungisisa owayo okweyu and likhuluma nabo abanye bami abeyu bangi ngisho ukuthi sikhila omunye ungena nawo akade nivele bekuthimibo DCT.
Manje nxa usizwa bathi kwenziweni, sike sezwa kuthiwa khona bathi uMakhuphe loChamisa kumele bakhulumisane. Kuloko kuyilo yini udaba lwakhona kumbe kukhona okunye abakufuna?
Iyuthi ngisizwa mina ithi yona okuqala kwayo funa ukuthi ingene phakathi ukukhulumelana kunekhona kulandela bafuna ukuthi baye babone ukuthi sesikhona yini sonke abaka-2014 ngoba akukhanya abanye babezama ukuthi bazenze abantu ababekhatha ka-2014 bona bengekho kuyo. Bangaqala babekhona labo bantu ababakhatha ka-2014 then sebedicide ukuthi kumi njani.
Sike sezwa umnumzana Douglas Monzora esithi yena kulabanye abantu abaphakathi ababanjwe ngamandla ukuthi bengaphumi ehofisini. Kungakuliqiniso yini lokho?
Lokho kuyiqiniso. Kwaba lokuwelelana kwamayouth wonke ndawonye ngesikhathi seCongress ka-2014. Ayiwelelana ubekhona phakathi kwama-structures lawa abayekade sebeye ku-MTCT labakade bezale ku-MTC Alliance. Bawelelana ukuthi hayi yakubonisane uma lifuna ukuthi libe khona la ngenani bangena. So akula muntu oforswe yiganya muntu ukuthi
sike sezwe ukubana umnumzana Monzora uhambe emthethwandaba wayaphiwa amaphepha ukuthi basuke. Kuhamba njani la?
Liqiniso uhambe ukuthi bazama ukuthi kwenza ukuthi basuke kodwa ngikhuluma njengokubona kwami ukwenana okwenziwe lalaba kuhambelana naloko owaphuma kukhothi kuthiwa ikongresi yangkhona mayenziwe kusetshenziswa i-structure ka-2018. Ngalokho uma kusetshenziswa i-structure ka-2014 olube khona nomo ukuthi ukubambanisa ukubekho banaba abantu abaku-structure ka-2014.
Manje bona labo abasemahofisini baphila njani, badlani, badla ngaphi njalo bageza ngaphi?
Laba bantu abasemahofisini vele mina kulabantu akade besetshenzisa ukuthi bagcine ihofisi abaku-MDCP besebenesikhathi benganikwa kudla. Then laba abangene besuka ku-MDC Alliance thina abande labanye sizama ngayonke ndlela sibalethele ukudla ukwenzisa ukuthi ndawonye lalaba akade bevele bekhona.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngosakhulayo webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi izikolo eziningi bezivuliwe kusukela kuthange njengalokho obekufanele kwenziwe ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awokuhlola isikhudumezi somzimba esiyandise ukukhomba ukuba umuntu engaba elegcikwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wethule umbiko lo izolo ngemva komhlangano wedalele cabinet. Umtswangwa uthe izikolo ezingalamanzi zivinjelwe ukuvula ukuze kwakhiwe izikotsho. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa uthi yikucitha nje isikhathi ukuvula izikolo khona njengoba iningi lababalisi likhalele umsebenzi. UMatsitirwa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukuvumela abanye abantwana befunde abanye bengafundi ukwephula isisekelo sombuso.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeleholo. Yes, uvumile laye uminister we-information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama-thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ezifana lama hand sanitizers lama face masks. Yikho kade sivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana bekunke bengakatestwa, nxa impahla zonke zona lezi zingakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe, ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi kathesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama-thermometers lokade belokhe behlangana enxa sebethelelane umkhuhlane we-COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama-advices avela kuma-unions. Ingozi esibili sicreatwe nguhulumende.
Umphathi Ntambo uthi izikolo ezingela manzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapha?
Ikakhulu zisemakhaya, lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-section 56 ye-constitution elizweni leZimbabwe, ikhuluma le equality and non-discrimination. Ikudiscriminator abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelange babenefite i-education, yet abantwana bona lawa bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-section 75 ye-constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke, then angalungisa ama-challenges wonke wona lawa, then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhu ezithulele asikatholi i-formal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations, yes siyabazwela sibili abantwana bona laba, kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa umunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhala dalela i-school fees yena engadlanga yena echabanga back ukuthi ulezikwereti about 3-4 months ukuthi akakwani badali ama-rentals, ewazi ukuthi angakwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela, engagezanga engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imisebenzi until uhulumende aze abaholise imali enileyo.
Lo ngumnumzana Nation Manzitirwa isikhulumeli hlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe ATUZ. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi ukhetho lwama-by elections alisoze lwenziwe lumnyaka ngoba kulegcikwane le-coronavirus elizweni. Ebuzwa yileli phephandaba ukuthi kungani ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lwathi ukhetho luzenziwa ekupheleni komnyaka ngenyanga kampalakazi, ukazembe kazembe uthe laye wamangaliswa yile mbiko ngoba umele ethule amalanga okhetho ngumongameli welizwe hatshi izeke. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekulokuxokozela endaweni okugadwa khona amabhasi aya emaphandleni ngomvulo lapho aqale ukusebenza khona ngemva kokumiswa okwenyanga ezedlula ezinhlanu ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, basakazi be-Studio 7 labalaleli. Mina igama lami u-KK ngapha ngase-South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMakhube noThamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uThamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Gijimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamelanga vele ahluthe intambo kubo uMakhube labo lokuzeni. Labokomishi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yi-leader masinya. Waphambanisa ubaba uThamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhona uzathola ukuthi abantu balayele kuthela uThamisa uright. E-right kuphe ngophambanisa iparty. Iparty yayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uThamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uThamisa. Nguyo khoza yonke le ncutshunqu njengaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMakhube noThamisa abahlangane, kunini uMakhube bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uThamisa engavumi. Wazi wathukuthona ubaba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMakhube endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uThamisa esebizwa uMakhube ngama-dissident. Ayiyekwe le nto vele ihlale injalo yakhe. Kuncedisa ukuthi ubaba uThamisa kuthiwe kuyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba noThamisa ngabahambe laye. Abafuna ukusala uMakhube ngabasale laye. Choice yomuntu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha ne-Plumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando ukuncoma othisha bachayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela ngithi hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembhobho, amapholisa namasosha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshanyelwa ngenxa yokuthi abalambhobho. Konke labo nengisi labo doctor abahlala ezindlini. Ithatha amaphoyisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo othisha namabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher. Uminister udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndidlula kancane laphana endabeni lwama youth eMDCT lawe alliance ngithi lokho abakwenza kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground uMakhube uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Chamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC Alliance labo bengene beku Congress bafika bemkhahlilela kude leyo Makhube. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke abe-Studio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezula kwendaba eseZimbabwe. Ayizona indaba zamazo, indaba zobuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza. Shumakangele ingxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu ngendlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Hhayi, besicela ngabe singathola uncedo, sithole ukusiza kabantu beZimbabwe, sithole ukukhulula ngoba siyafisa ukusebenzela izinto lethu kodwa kuyala.
Ninjani Studio 7? Hhayi, mina ngiyaphila ngaso. Besicela ukuthi lisibuzele uminister odila i-NASA i-pension fund. Imali esisiholayo asahambelani nemali kade sisibhadala i-US dollar terms. So besicela ukuthi sizekwazi ukuthi kunini okwenzakalayo. Because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitho i-10 kg yempuku umuntu kuthiwa aphile ngayo. Because amanye ama-pension fund a-under IPIC ama-actuaries abo ase-re-evaluate i-US to Zimdollar currency ukwenzela ukuthi abantu bephile. And siloba kusho konguye ngu-president we-union yama-pensioners. Kuphela-ke imbuzo ukuthi uthini nxa ebona imali esiholwa ngabantu ezingasathengi iminyaka yonke sicontribute. So sicela Studio 7 ukuthi lisiranele i-program eqondana ngakhono ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuninjani. Because kuloku nzima la. Ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele
usibani ukuthi lokuzeni lo uthwamba lo umoyo lo lokazi uchamisa kazifaki kuba ukukhulunywa ngudoktar Nkululeko Sibanda yikho sibili uchamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngudoktar Sibanda usibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvutilayo uchamisa wawina umakhuphe waluza saka bengasibambi ngamandla iZANU PF labo Thokozani Khuphe labo Monzura labani team yakhe leyo akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana leZANU PF njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi kona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngingathaba kakhulu uma ngikhuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale bezwe odeni moyo labo labo Thokozani Khuphe labo Douglas Monzura labo bezwe konke labo asibafuni ativadi mina imi lami ngifuna ukufaka intokozeni into enziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokho bakuthatha ngaphi abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla leZANU PF yabo asibafuni odeni moyo labo labokhuphe labo asibafuni because abala lutho abangasenzela lutho abalanto abangayitshintsha ilizwe ngabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke gaba abafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje kesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele Cameroon sezisole ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo uMaurice Kamto ovalelwe endlini yakhe okweviki ngamapholisa ezomvikela. Ixuku labesifazane beMalawi seliguqule impilo yezakhamizi ebezingakaze zibe lamandla kagetsi ngokubafakela amandla esola ezindlini lasezikolo. Omama laba abaziwa ngokuthi ngosola mama bafundiswa kwele India. Uhlelo lwethu lalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weleMelika uNomzana Joe Biden bebemisane kungxoxo-mpikiswano yakuqala izolo ebusuku. silugqiba lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.